sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le TRC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxoxise edalele parliament ukuthi angancintisi ukhetho lwama by elections. Umongameli Masomnanga kwauthi sevumelane loso wabo wele Botswana umnumzana Makgwetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama passports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethesa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le TRC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxoxise edalele parliament ukuthi engancintisi ukukhetho lwama by elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki e Supreme Court loba nje icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyeke udaba lolu kulelo dale okuza kwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
And the general city yikho lapho kuzavumela khona icele. Nekube sokusiba naleyi enye indaba esehigh court njalo eyokuthi ubaba uChabangu le-TRC. Remember uChabangu usebenza umsebenzi lowo under i-TRC. Nothi ngesikhathi ne-TRC ukuthi laba abagqotshwayo bephathi bengaphasidibeyithi ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other date ezaproclaimed. So i-order iphumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu, sibonile ke i-judgment ephume High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we've appealed against it e-Supreme Court, ama-lawyers azabe fayila very soon. Yiko ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuyavota ngesaturday kuby election kuma constituency ala ma election. Ngenxa yokubana i-judgment leyo ye ngumsindo nje ngumlilo wamaphepha isoze yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathi esikhuluma nje eChabalala kuwa 29 sesitholile ama ballot paper ethu sesimelele ukubana siyevota mhla ka 9. Idecision e-High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal ezasuspenda i-judgment e-High Court. Njalo ke kayiso sikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona zonke indawo abantu sebelungiselela ukuyevota. Abantu asibeni ready siye protector abantu esabavotelayo mhla ka 23 August okuyibo ke okufanele ke bebe bengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election. Ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elijoyina singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwathulwe ngumthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe ngumthethwandaba we-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fadzai Mahere owayesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishin ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Well, ngisanda ukuyithola kade sangayibala ngisho.
Yebo ba.
But we senza nokho i-court esitshela khona.
Kulabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho oloqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabang wangena emthanjeni webandla leli wenza uMathanda. Okwamanje bathi uChabang kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weleBotswana uMongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. UMnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganeni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Savumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beleBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemohang Kwabe uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abasebenzayo eyebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesiquma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele siyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima, singavakatshelani kanzima, engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile, thina ngapha sabe sesithaba ngoba soze kusihluphe ukuthi sadingela ama-passport, sabe sesicrosa kuphela sisayenza ibhizinisi labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu nqaye kwenza khona oko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esikonsulte njengoba bekhulumele bengabe uhulumende khona ngale bakubona ukuthi hayi kufanele sokumele sikonsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khona kumapolisi zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuyekhanya zokuthi hayi sokumele lideclare kumbe sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye lempahla emkhuthukhuthu yethu izabe sivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile sokumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lakho sikubone lama-policies zecace ekwazi asifuni ukuthi sibanjwe emoyeni sesithabile sokuthiwa hhayi kwavunyelwa nalokho okuthize. So konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuwoda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Comesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esiku business siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-SADC countries ebe lento i-1 esivumelana ngayo like njobana kumele ukuthi nxa usiya ngeboda yangapha eMtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-SADC countries sokumele sibe lomthetho 1 ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicross ama-border sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo sawamukela sibile lo mcabango abawenzile abadala ukuthi ama-passport and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo-Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani kungabe lelizwe liyi-1 ukuthi namhla nijiyile i-passport sasasengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport sasangikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabatshiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo ezinengi ziyababandlula.
Ngibona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni athiyeneyo kwizwekazi lethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni lowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lumhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile nna nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe ikakhulu manje wasithi sikhangela abantu abagogekileyo izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi SDC right kawalingani so inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo abantu bewaphiwa lawo amandla.
Sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezinye eziqhuba ukucubungulisisa iresearch laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo, ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na?
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa enkunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo, ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle, kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo lusele ugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo?
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kuzinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanzele TV ndakhona lapha engikhona kuyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engingaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyawumele yena abhadale imali embhasini iwheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini, so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi le thuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso zenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha abakhona zizwe ngabo ukuthi bathini.
Lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasolwa batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba eSouth Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachumi amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela amaphepha eBeit Bridge ezama ukungena labo kweleSouth Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela, hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele avele phepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga lenhlupho zethu sinokwenelisa ukweqa umngcele, kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu and the Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje ke lokho ukuzofaka abantu enkingeni ngoba iBMA iBoarder Management Authority le efakiweyo ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona
abantwana laba mkhwanazi iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho okuthiwa yi-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela.
Khona uma ungakukhangelea ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela izombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathi sike sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlala phansi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane kukhumelwane umlotha kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwane obuhle.
Sibone kusiba lesivumelwano esike samisa impi okweviki nje eyodwa ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semaduzaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khonokuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane. Khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingama okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside. Ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa kukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu. Kodwa isivumelwano sokukhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela izombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TRPC axotshisa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli kukanti kulabanye abathatha icele lakhe. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TRPC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcethi kwezombusazwe.
Sithi ukuthi asilabo ukhokheli wathi ku opposition kanye la ku ruling party lokho esikubona namhlanje kokungafanana kwenzakale into okufanele bana yavikelwa so kuselakala abathungameli abale foresight however kulaloko kuthi ayisubversion isubversion of the will of the people kwese sikubona nama political matters asedikelwe emacourt kusazakala ukuthi either by outcome ethile za benefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenyu, yamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi. Phosela kuba.
Ngiyatshela la ngodaba lama leaders ngoba phela iZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, njengoba ethisa ukuthi democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli nabathungameli abeqiniso ku-opposition. Nxa bezele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo ama-opposition zabo bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyidangu akulamuntu okuyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso so kukhanya umuntu azenzela akufunayo la majaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga vele uhlangothi lwakhona lapha abelame khona kungaphi ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hhayi idemokhrasi vele lapha ezimbabwe kayisekho
ye lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo siyamuza uNgwenya uthe kungana kula bakhokheli abaqhodo lapho ujuke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini kunokho ukuthi abuse iqembu lakhe ubusithila
ubaba uNgwenya siyavumelana simile ukuthi into kayidemokhrasi ayisekho eZimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership yikuthi ubaba uNgwenya enje uma ungambuza kakuhle kulezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Ngikho ngisithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kali simbonile uMonzora bekufanele sazi angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy vele uhle wazi uzakhumbula Dube lawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyachisa after lokho ngasoza valibamba so lathi ilahle salibanjiswa uMonzora sasesive la sasesiza la nanku sokuvuka othaba sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyizanu siyasazi la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi
kodwa-ke baba Ngwenya khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazane uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazwe kuhamba njani
kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kunini inkenke iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi ubabuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa ungazilalele bekhuluma obithi obabunqube labane esadivesi kajele uyenza ukuthi kungathi akulalizi elibambanisa abantu akula muntu o-perfect njengesikhiwa umlalazi ukuthi nxa kwabo yini ngangizadinga eziyindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona iZANU-P F silamandla okungena egembini leni ilidilize kwakungafanelanga ukuthi enwakathamkati athina ngesikhathi sokhetho okwakhathesi akulanto ezake endakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isitathulo sami lo nyaka abantu babecabanga ingcino ukuthi kulekuleistedeti ezasetshenziswa so kuqakathekile ukuthi laye azikhangelisi sebona ukuthi hhayi lesi isikhathi sokufunda azithethele ijafa bhele isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula esilubona khathesi
ye khonapho-ke mlalazi kwenye ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikhonkane kuyahlupha lawo ngani uyakhonapho-ke
lelo liqiniso ngizasebenzisa ibala lesishona ngazimele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawo abanye sibe imbumba. That way siza nqoba.
Ye, phose lokugcina baba Ngwenya.
Isimila sesihambile madoda. Singakhali ngesimila sesihambile. Ethini sizavuya. Ngathi sikhize siyisimila. Hathi, kasali silungiselele. Wenzele ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endawonye lo Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Silu gqiba ke lapha ohlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.